imithelela yezinto ezazihlala zisenzakala sizikhuza edolobheni lakobulawayo kusukela eminyakeni emibili emithathu edlileyo iveza ukuba ingxabano ebakhona phakathi kwabantwana iyagcina idale ukuthi kube lokukhathazeka kusasa. Ididizile kakhulu ngindlela ngiphathekile ngoba yisihlobo sami soneso esilahlekileyo ngumntwana omzawayo. Kodwa-ke kusesenjalo siyakhuthaza futhi ukuthi into yanamhlanje iyinhlanganiso esikubangelayo ukuthi iningi labo liphatheka kakhulu kuzidaka amiza bagcine sebekhalikhali ezinjengazonezi ezibulele umntwana lo okade funda. Ngoba nxa umntwana ebulewe nge-tista asiko sikhali esikhanya ukuthi umntwana akuthwale siye esikolo, kodwa-ke kuveza ukuthi into yanamhlanje lapho evela khona mhlawumbe abasanakekela kakhulu ngabazali. Ngakho-ke siyimpanzi esikhuthaza kakhulu ukuthi abazali baqonqosele abantwana, baqondise abantwana, babakhe babelilele ukuze kungaveli izehlakalo ezingakhoneko esehlakeleyo ezizathatha umntwana oleminyaka elithumi lasithupha. Kusesemncane kakhulu, ebulawa ngomunye omncane futhi umntwana layo below age. Ngoba abantwana bakulezi insuku kungakunanzelela sebezenzela umathanda sebengumhlambi kaleli sile. Siyakhuthaza-ke izakhamizi sikhuthaze abazali ukuthi kungumlando wethu wokuthi sixoxe abantwana sibagoqe besakhula ukwenzela ukuthi sizenezizehlakalo ezinjengazonezi. Kumbe sibe sesikhuthaza futhi lo mthetho aphrithi ukuthi ngabe bona abantwana besona kumbe ngakule ndawo ezazakalayo ukuthi laba abantwana bayahlangana lapha baleyisiqumbi kuthina sokudala-ke ingxabano enjengabeyezenjelo kumele-ke i-deployment yamapholisi isondele kuzonezi indawo esingazibiza ngokuthi ngama-hotspot. Siyakhuthaza ukuthi kubanjwane abazali, kubanjwane amapholisa, kubanjwane abalalisi, lazo zonke izakhamizi kuze siqedele ubunzima obukhona.
Abantwana ezikolo Dube, siyazi ukuthi kabasatshaywa, kuthiwa bala malungelo. Ngokubona kwakho ayisikho yini lokho okunye okwenza kube lobugebenga ezikolo, abantwana babe ngumhlambi kazelusile nje besazi ukuthi kabasoze batshaywe, kugcina kusiba le ngozi ezinje?
Abantwana bakhathesi sebephila ngezinhlanganiso ezibagqugquzela ukuthi badle amalungelo abo. Kodwa kunanzelela khonapho kukhulumeni ngamalungelo, ama-responsibilities kumbumlando wawo abatyelwa kakhulu ngawo. Okusokubangela ukuthi abantwana basuke bakhukhumale-ke banike amalunga abazitshele ukuthi bona sebengazifile emhlabeni. Ungananzelela lo mzali emzini wakhe amandla kaseqinile ngenxa yokuthi imithetho ekhona isuke inqabele ukuthi umzali agoqe umntwana wakhe ngendlela eqondileyo. Kube sekuthiwa kulabo guidance and counseling, labo psychosocial services, zenezo izinto vele emuntwini omnyama, umuntu we-Afrika, ezingasebenzi kakhulu ngenxa yokuthi umuntu thina sivele sikhula besiqondisa ngokwayo. Sena umuntu ethala kakuthi ukuthi uyabulawa, anti umuntu uyaqondisa ukuze abekwazi ukubuya lokona. Kodwa kwathesa abantwana laba bengenxa yamalungelo lapha abuyayo, abantwana phele zenzeka santando bekwazi ukuthi engavelayo ibika tubani ngenzeso womthetho ukuhlekela umntwana ukuthi uyi-abuse.